Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 8 Mabasa 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe Zigi kubikwa sekuphazamise ukuthengiselana elizweni. Abantu abayizigidi ezidlula kancane amathumi amathathu, i-32 million, bakhengelela ukuba bazavukela ukubola kwelanga namuhla kwelemelika. Lanxa iZimbabwe yenze imizamo ebukekayo ekuphunguleni inani labantu abatholakala belomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis ukusukusela ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2019, ukuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwabisela muva lomsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe Gold kumbe Zig kubikwa sekuphazamise ukuthengiselana elizweni. Amabhanga azise ngempela viki ukuthi asemise ukusetshenziswa kwemali yama-RTGS besalungisisa imitshina yabo ukuze baqale ukusebenzisa iZig, kodwa amanye aseqalile ukuyisebenzisa agoqela iCocash. Abezitolo, imikambo labathwala uZulu kubikwa sebesala ukwamukela ama-RTGS besamukela idola leMelika kuphela. Lokhu kuqhubekela phambili okungelani lokuthi ibhanga elikhulu Reserve Bank of Zimbabwe lazisa ukuthi imali le ezaqhubekela phambili isebenza inyanga ize iphele. Asenelisanga ukuxhumana lomgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezemali, uMnumzana Clemens Chidua, njengoba ebengakaphendula imibizo ayithunyelweyo, kodwa watshela iStudio 7 ngolwesihlanu ukuba kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bamukelele imali.
Committed building ayikikinezwarinye and mnoziwa kana vanhu vakambotsva mavoko avo kushure.
Abantu abasoze baqale ukwethemba limali ngelanga elilodwa ngoba abaningi bake balahlekelwa zimali zabo, ngakho kuzathatha isikhathi ukuthi baqale ukwethemba imali entsha le. Kodwa into engibona sengathi izakwenza abantu babe nethemba yukuthi amabhanga avumele abantu ukuthi benelise ukuthola imali yabo emabhanga kungela kuvinjwa. Enye into eqakathekileyo ukuthi imali entsha eZig le isebenza kuzo zonke indawo, ithenga amafunda emota, yenelise ukubhadala imali zesikolo lokunye ukuze yamukelwe kuhle nguZulu.
Umnumzana Clemens Chidua ngumgcini sihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezemali. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi yezenotho njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uMnumzana Efidlela Ncube. Saqala ngokumbuza ukuthi ungani abanye sebesala ukwamukela imali yeZimbabwe.
Ziningi kakhulu into ezihlupha abantu ngale mali. Okokuqala nje ukuthi kumele sikhumbule ukuthi kawuqali ukuthi kube le mali elethwayo entsha. Kusuka nje ngo-2000 sokube le mali eziningi kakhulu eseZimbabwe kumbele ngesithupha. Kubuye kuthiwe i-bearer check, kuthiwe i-bond, kuthiwe yilokhu, konke kuphelelwe ngamandla kugcine kungasathengi. Kanti-ke njalo alabo abale mali emabhenki balahlekelwe yilezo mali. Imali yakhona igcine ingatholakali emabhenki, igcine ingathengi, igcine njalo ingakwazi ukuthi uphumela elizweni eyitshintsha ngaphandle njengalokho esasikwenza ngedola leZimbabwe kudala. Zonke lezo zinto ziyahlupha ebantwini, zenza bangabi lesiqiniseko sokuthi kambe le mali izabasiza yini okwedlula lezi ekade zikhona. Impendulo lezo kazitholakalanga. Abakwazi ukuthi itshintshwa ngokungakanani lokho okuthiwa irate, ukuthi ime kanjani khona ebhenki, ime kanjani e-reserve bank, ime kanjani emkambo omnyama nje obukhona, kumbe lokuthi umkambo omnyama uzaphela vele ngenxa yale mali njengalokho uhulumende echa. chaza kulento ezinenge abantu ezibahluphayo ezibenza bangabi lesiqiniseko ngale mali kusiya phambili.
Ngombono wenu yikuyini obekumele kwenziwe yi-RBZ ukuze kwenqatshelwe udubo lolo?
Ibhange elikhulu bekufanele ukuthi lichaze kabanzi ukuthi umehluko wale mali lalenye imali edlulileyo uyuphi, ukuze abantu babe lesiqiniseko. Kusadingeka njalo ukuthi kuchazwe kabanzi khona lokho ukuthi kanti yona izasebenza njani. Okwehlula liyana enye imali edlulileyo, okwehluleka sithupha lokho kutshintshwa izimali osekulungiswe ngalesi sikhathi yikuphi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kuvezwe kucace khona lokho ukuze abantu babe lesiqiniseko ngemali le esingenile, ngoba ngaphandle kwalokho bazabe belokho besolela becabangela ukuthi kambe lokhu kuzasebenza ngalindlela, lokhu kuzasebenza yini, lokhu asoze kusebenze yini. Ezimalini kakufunakali ukuthi abantu basilele olwazini, kumele babe lolwazi oluqinisekileyo, oluqinileyo, olupheleleyo lonke abaludingayo ukuze bayithembe imali.
Kuyiwa phambili libona sengathi imali le izakwamukelwa na ngabantu eZimbabwe?
Singakhohlwa njengoba ngike ngatsho ukuthi abantu lokho abaqala ukukuzwa, baqala ukukubona ukuthi kulethwe imali, bathenjiswa ukuthi le izathenga kangcono okwedlula liyana, izalondoloza inzuzo okwedlula liyana. Kodwa konke kugcine kuphelile nje, kuphelele emoyeni, ihambe yahamba le notho yabantu, ilethe usizo ebantwini. Ngakho-ke bangena kule mali amazigi la besesaba, betshaywa luvalo ukuthi inotho yabo isilahleka leyo kade belayo, kanti-ke izaletha usizi le mali okwedlula lolo kade lukhona. Ngakho-ke kulo msebenzi omkhulu odingakalayo ukuthi wenziwe nguhulumende le-Reserve Bank ukuze abantu bayithembele imali. Kuzaba yinto enzima kakhulu ukuthi kufinyelele kuleso sibanga.
Umnumzana efidlela Ngcobe ingcwethi yezenotho njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kulo ntombazana oleminyaka elichumi lathoba mnemunye 19 obhubhele engozini yokudilikelwa ngumduli lapho okuhlangana khona umgwaqo uChine Street loBank Street eHarare ngomgqibelo. Kulimale abantu abayisithupha kulingozi. Uyise kankosazana Yolanda Wotsi utshele umlumsakazo ukuba njengemuli sebeqalile amalungiselelo okungcwaba umntanakhe. Ikhansili yaRare yazise ngeviki edlileyo ukuthi izadiliza lomduli ngoba usuyingozi, ungadilika loba yisiphi isikhathi. Imizamo yokuzwa umbono kameya weHarare umnumzana Jacob Mafume ibe liphutha njengoba obengabambeki ecingweni. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe basahluzisisa ngalolu daba akakabi lolwazi olupheleleyo. Kwezi pathelane leMelika, abantu abayizigidi ezedlula kancane amachumi amathathu 32 million bakhangelele ukuba bazabukela ukubona kwelanga namuhla kweleMelika. Ilanga lizasithwa ngumthunzi wenyanga endaweni ezivalisa iTexas, Cleveland, Buffalo lezinye. Isahlakalo lesi sesibonwe ngabanye abantu kwele Mexico abasele bebambe owangaphansi. Isithunzi senyanga sizaphose sivale ilanga eWashington DC, New York lamanye amadolobho. Esinye njalo isahlakalo esifana lalesi sizakuba khona ngomnyaka ka-2044. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe losikhwicamfundo Calvin Masilela ofundisa izifundo zegeography le-regional planning ekolitshini ye-Indiana University of Pennsylvania khona lapha eMelika.
Singathi thina ukugqilana kwezehlakalo is very an unusual occurrence. Ngendlela ukuthi khona siyabe sibona sithi thina i-total eclipse yenzakala when umthunzi, if you will, umthunzi wenyanga ungagubuzela ilanga jikelele. Angitsho lokhu kakujwayelekanga ukuthi khona ilanga lizwele ilokhuza inyanga that way. ngoba generally esasukubone yilokho abathi partial solar eclipse, ilanga livala nje inyanga kancinyane lapha esikhona estate lapha. The last partial eclipse yayingo 2017, the next one will be about another 20 years ngo 2044. So laba bafuna ukuyibona kubabe kufanele ukuthi bona babe seduzane le path yayo, umbe singathi ngumgwaqo wayo ozaqalisa wedlule kubo Mexico lapha estate usiya ngapi khona le elokuzeni eCanada. So labo abekhangele ababe funa ukuthi babone sibili kuhle kufanele babe semgwaqweni wayo yona ilokuzi path yelokuza eclipse. So somewhere let's say in between 185 kilometers from the path you can actually see it and experience it. And like I say it ukuthi kona as a partial, as a full eclipse is ave iya last khona po kubo 4 minutes and a few seconds.
Singathi ke ukhatheka kanganani ukuthi abantu bagqoke amagogolosi lana.
Ngawusoze ukhangele ieclipse uvele ungala protection, amehlo akho angalimala kakhulu sibili. And angathi vele alimale akuvela kakula muntu ongakuncedisa ngawo ukuthi uphilise. So kuqakathekile kakhulu ukuthi udinge ama special amagogolosi nalawo akuthi khona akuvalele amehlo akho. Even using your camera you cannot do that ngoba kakula protection ukuthi khona ukhangele ngamehlo angazange avaleyo.
Siyabona ukuthi khonapho ke uyathi ukuthi uthatha isikhatshana nje, kukhona isikhathi lapho wadonsa khona enxa 20 minutes kumbe into ezinjalo.
The longest one that has ever been experienced full eclipse, it only lasted about 7 minutes. That was back in 1955 konani. So le April 8th it only last about 4 minutes and a few seconds. And again, I think the longest is about in Mexico, which is almost close to 5 minutes. So it just depends utunga.
Lo ngusikhuqa mfundo Calvin Masilela ofundisa izifundo zegeography le regional planning ekolitshini ye Indiana University of Pennsylvania khonapha kwele Melika, obekhuluma lo Gibbs Dube owe Studio 7. Aga sizwe o Gibbs Dube esethulela akubonayo khonapha eWashington DC. Ye Dube, siungele kuhlelo, kwenzakalani ke khona ngapho lapho khona?
Ye lapha ke ngise Washington Mall ekulabantu abaningi okunye okumangalisayo bazekhangela khonokho ke ukuthi ke ilanga liyavalwa, kumbe ngithi umthunzi welanga uzavimba ke ukuthi thina sibone ilanga lamhlanje lapha ke Washington. Kuyake kulokhu ke okuthiwa kugubuzele kancane ngosoze ke kuvaleke kube yi-total eclipse njengalokhu okwakwenzakala eTexas, Cleveland, eBuffalo nezinye indawo. So abantu khanye bayakuthakazele kakhulu lokhu daboka, njalo abaningi njengangolala amagogolosi lawa yokuyafoka emehlweni. So abantu bayakhuthaza ukuthi bangabe ufake kakhulu kungabi kabila khonokho isehlakalo. So isehlakalo esinje ngiyakhumbula sake sathi londa khona ngabe-ke South Carolina lapho engihamba khona safika-ke ngatshela abantu emhlabeni wonke ukuthi vele kwakwenzakalayo. So kwenzakalayo ukuthi-ke nxa inyanga sidlula nje khonapho phakathi kwelanga lomhlaba iyavimba sekungakhanyi, kodwa lapho eWashington hayi akusezokuvinjwa kakhulu. Ye kukhona okunye ongakubuza ke Teboka?
Ye bathini khonapho abantu baningi kanganani ababutheneyo, bathini nje abamelele ukuthi babone lokhu kusenzakala?
Ye abaningi kwakhona bacele emisebenzini yabo ukuthi bachayise lamhlanje, bachayise masinya. So abanye sikhuluma ke mbona abathathu abavela ke eNorth Carolina, kuzobuya labanye ke ababili bathi bavela ke endaweni ekhatshana kakhulu ukuthi labo bazebona isihlakalo lesi kolapha ke emall. Sinzakala khonokho ke bazitshala lezindlu, abanye bazisekela nje khonokho kumnandi, abanye bayathenga njalo ama-ice cream lokunye okutsheneyo. Kodwa ke bathi ke isihlakalo lesi basithakazelela ngoba siyabuya kanye ngesikhathi eside sesilandelayo siyabe sikhona ngo-2044. So abanye bathi vele baze bekhukhe sebefike nya ngesikhathi sokubuya khonokho, abanye njalo kodwa kula qiniso kuphela empilweni lapha umuntu lakuthi achone engakaboni esinye esizayo. Kodwa hayi khanya nje bajabulile jaboka sikhuluma nje bagcwele kugcwele amakhisilosi lapha ngathi vele ke ama ngiyazi ithaphuchiye lami nje ngacupha khonapha-ke ukuthi ngibonabone labanye nje abazethengisa okuthiyeneyo kunjani khonokho-ke ukuthi abantu babukele kuhlobo njengamakhadi ukuthi abhoboze izikhala kwezikhangela khonapho subona ye.
Hayi siyabonga kakhulu Gibbs Dube. Lo ube ngu Gibbs Dube sixoxa laye ekhona pha eWashington DC lapho akubuthane khona abantu bebona ilanga libola.
Siyabonga.
Umbiko owethulwe yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olubona ngezempilakahle ole World Health Organization uthi lanxa iZimbabwe yenze imizamo ebukekayo ekuphunguleni inani labantu abatholakala belomkhuhlane wofuba owetuberculosis ukusukela ngomnyaka ka-2015 kusiya ku-2019, ukuqhamuka kobhubhane ole COVID-19 kwabisela muva lomsebenzi. Kungalesi sizathu uhulumende osesungule uhlelo oluqinileyo lokumelana le-TB ole National TB Strategic Plan ukubika uBathabile Masuku.
Abezempilakahle bathi uyelapheka umkhuhlane wofuba obangelwa ligcikwane elilakho ukuhlala emzimbeni womuntu okwesikhathi eside ungabonakali. Bathi ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo kuphanjaniswe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, weluleka uZulu ngomkhuhlane wofuba.
I-TB, umkhuhlane wofuba, ubangelwa ligciwane elibizwa kuthiwa yi-Mycobacterium tuberculosis. Izibonakaliso zawo yikucikizeka komzimba, ukuginqa ebusuku okwedluleleyo, ukuba nenhliziyo emnyama, ukutshiselwa umuntu egodola. Umkhuhlane wofuba uyelapheka. Singezwa sesilalezi zibonakaliso zomkhuhlane wofuba, sisheshe siye emtholampilo. Nxa silawo, sisheshe silatshwe.
UDokotela Sibanda uthi abantu abalamasotsha omzimba angaqinanga okungabe kubangelwa ingculaza kumbe imvukuzane balamathuba amaningi okubanjwa umkhuhlane wofuba.
Ligciwane lofuba lingena ngokulihotsha lihlale emaphathini, kuthi ngenxa yokuthi amasotsha omzimba wakhe ayabe esaqinile ayaligcina ngokuhamba kwesikhathi. Nxa amasotsha omzimba ethe ehla ngenxa yendlala, ngenxa yeminye imikhuhlane engafana lengculaza, i-cancer, kungenza ukuthi umzimba ube lula bese liqalisa njalo ukumemetheka lidale ukugula emuntwini lo eliyabe libuye.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane lo uyelapheka uma umuntu engalandela iziqondiswa ezethulwa ngudokotela. Umongi unkosikazi Sithandekile Chuma uthi kuqakathekile ukuba abantu behlole umkhuhlane lo.
Siyananzelela njalo ukuthi abantu abalatshwa i-TB kumele bahlolwe igcikwane le-HIV ukuze bathole ama-ARVs ngesikhathi, ngoba nxa kuyikuthi lokhe HIV kungenzeka ukuthi amasosha omzimba awe umuntu lo okwelatshwa kwakhe i-TB kungasaphumeleli. Kuyindlela yokuthi umuntu elapheke kuphele ukuthi ahlolwe igcikwane le-HIV.
Umnumzana Daniel Mvundla, umongi osebenza ekhangele izigulane ezilomkhuhlane wofuba, ukhuthaza umdeni wezigulane ukuba usekele izigulane ukuze ukwelatshwa kuphumelele.
Siyananzelela ukubana uhlelo lokwelatshwa kwe-TB alulula, kungakho izigulane zomkhuhlane lo kufanele zivukele emtholampilo malanga wonke esiyabonakala enatha amaphilisi. Kudinga ukubana izihlobo zakhe lalowo ogulayo ziphathe ndawonye ukwenzela ukube esile okupheleleyo. Kuyingozi kakhulu ukuba isigulane se-TB seqise kunatha amaphilisi, ngoba lokhu kwenza umkhuhlane lo ukhuphuke ube yilokhu esikubiza sikuthi yi-multi drug resistant tuberculosis. Kodwa lalowo uyelapheka nxa umuntu esethe wazimisela.
Abezempilakahle babika ukuba ngozibandlela lonyaka abantu abane babulewe yimkhuhlane ehambelana le-TB, njalo ngonhlolanja abalitshumi lasithupha labo babulawa lufuba. Ekupheleni kukanhlolanja obulawayo belabantu abangamakhulu ayisikhombisa lamatshumi amathathu lantathu abakade benatha amaphilisi okwelapha umkhuhlane lo. Abathatha amaphilisi ama-antiretrovirals bakhuthazwa ukuba behlole izikhwehlela njalo nje bethathe amaphilisi okuvikela umkhuhlane we-TB. Lokhu kwenzelwa ukuthi behlale bevikelekile lokuvikela labo abahlala labo ekutholeni leli gcikwane ngoba lingalutho ukumemetheka. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Oyekhokhela iqula elithi lalisiyadingisisa ngokwenzakala kunkosi yamaNdebele uLobhengula, uMnumzana Phathisa Nyathi uthi akusoqiniso ukuthi babesiyadinga lapho inkosi yabekwa khona, njalo abathunywanga ngumongameli Emmerson Mnangagwa njengalokho obekuthiwo ngabanye. Iqula leli elalizi leziphathamandla zikahulumende labanye abomdeni wakokhumalo lethekelela induna uChief Mpezeni eZambia, lapho okubikwa inkosi uLobhengula yachaphela khona ngemva kwempi lamangisi ePhupho. Ukungxoxo losithandekile Mhlanga weStudio 7, uMnumzana Nyathi uthi uhlukula indlube ekhasini ngalolu daba.
Akulamuntu wabona ingcwaba. Let's be very clear ukuthi kathi vele kwakusiya kwenziwani. Noma babesitshelile ukuthi lilaphana, we're not going to go there. Baxoxa lomuntu kubo-1985 engeyingxenye yalaba abaningi abaphendukayo. Babengeke baphenduke beyibona inkosi iphila bayishiye. Lokho kwakungeke kwenzeki. Akumele kwenziwe izaba. Izaba elizasebenza emaNdebeleni liphinde lisebenze lemakhiweni. Lelo zaba lasebenza, wabulawa ke yenalo magwegwefu yakhe. Kodwa ke ngomkhuba wawamaNdebele emnyango laphana kumele kube nomqamelo, umqamelo ngobulawayo sengathi ngumphelekezeli wenkosi uNgomba engowakomhlanga. Inkosi ehambileyo engasekho esingasabonani layo ngokwenyama lingazelanakana lini ukuthi kayixoxi labanye abantu. Konoko kuqakatheke kakhulu. Forensike yokwenzani? Isintu sakithi siyalazi ingcwaba lomuntu nxa sebelidinga ukuthi lingaphi. Silolwazi lwakithi, yikho nxa uvele ubala iSunday News kadesi ngiloba ngeseries yama-articles athi Journey to Ancient African Site. Labe ngikhuluma ukuthi nanguya uminister owekuthiwa yinlezi ezemali, finance, sepupu. Uyangilanda uyangitshela ukuthi nanguyana uminister owefinance i-counterpart yakhe eZambia uthi hey Mandebele, kanti kalizwi silitshele ngokuthi inkosi yakini yathini. Ngoba amadonga ayesendleleni yakhe waquma bayazi leyo mbali. Thina abanye sivele sathi siqala ukungena lezi zinto ze-east sakutshelwa ukuthi ubevele izizukulwane zakhe zihamba khonani. Sebesitshela ke labana sesikhona ngani. Siyadingani. Asidingi mathambo njengamanga amanga luhlaza asekhulunywa ngabanye abantu esibalaleleyo. Omunye azathi hayi babethunywe ngumnankakho. Inhlamba enganani. Umuntu futhi oza kuthi hey kanti wena usumezeleni lowo mthwakazi. Ubeke mina lapho, ubeke lapha. Hayi, uyakwazi esengikwenza. Umlomo awusoze wakhe lutho. Ayasikutsheni futhi ke lakho. Sebesixoxela ke kodwa ke bathi hayi, bazahambisa lize liyayibona le taba yakhona. Thina sasivele siyibonile ngo-2011. Sasihambele okwe-UNESCO, noDamasane, le nduna, uGampu. Lokho kwakhathesi ke sayayibona sesilabo abantu bakhona. Laphana sasihambe lomuntu oyedwa kwathiwa kasidrayive ayesithengisa leyo ntaba ethiwa yinsanjika. Ngizalikhuluma lelo gama ukuthi kade waba unsanjika. Kwenzenjani? Ngoba kwakukhuluma ngokuma kwalawo matshe. Hayi, sizakhuluma ngawo lawo matshe ngoba kwenzakala izika ngamatshe lawo.
Lo ngumnumzana Phathisa Nyathi obexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga oweStudio 7. Lelelani lolu daba ngokugcweleyo kukhasi lethu lebulenjini elevoaindebele.com. Ukuchwayisisa okwenziwa izalwane zeZimbabwe ezintathu ezithi uCoster Shideme, Delson Chikopu loTenda Makoni uveza ukuba inani labantu abapha igazi eZimbabwe liqhubekela phambili lisehla. Lokhu bathi kwabangelwa ngomkhuhlane weCOVID-19 lezinye indubo ezishiya abantu bengasaphi igazi. Ucwaningo lolu luveza ukuba inani labapha igazi lehla kakhulu ngomabasa ka-2020 uhulumende eze efake umthetho wawumisa ukuhamba kwabantu owe-lockdown ngenhloso yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loqoqa inhlelo zokupha igazi endaweni esezansi yeZimbabwe ephansi kwenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe, umnumzana Sifundo Ngwenya.
Eminyakeni ethule bekumunye indlela thizeni ethiyeneyo nje abantu bekukhuthalela ukunikeza igazi bezitshela kakhulu ngendlela yokuthi bebekhangelele nabo ukuthi baphathise ngendlela abangaphathisa ngayo. Kodwa ngokuya kweminyaka lezinsuku lembambeko thizeni lenguquko nje maybe ngathi mina ukuguquka komkhathi lezimo lentsha abantu bendile labanamhlanje abazwafani ngalezo zizathu bangcame okunye okokuphathisana ngabakukhuthaleli kangako ngoba iningi labo uzwa umuntu nganginikezile ngithola mina.
Abanye bacabangela ukuthi inani leli liyehla ngenxa yokuthi abantu abafundiswa ngokuqakatheka okokupha igazi.
Usuku ngosuku alukho usuku oluphuma kulejona singangenanga emphakathini sikhankasela igazi. Sibikhankasela ngezimpilomo, sibikhankasela etshatshalazini, sibikhankasela emsakazweni, sibikhankasela ebulenjini. La kwezinye izindawo nje lapho esingathi shiningi khona sisebenzisa amaphetshana abelethwe imiyalezo ingena ubukhokheli bezigaba njalo zalokhu kangakanani-ke kuyukuthi abantu ngobuningi babo mangithi ngiyachwayisisa kabaziniki thuba elokuthi bafinyelele bona ngokwabo ezindaweni zalapho. Ayisikho ukuthi kabalalwazi, ulwazi balalo ngobuningi babo.
Umbiko wenu elihamba lawo ebantwini ngokuthini?
Umbiko esiwuphetheyo ngobika ukubana izandla zingane ziyagezana ngoba awusuke wazi ukuthi zochithekela kuphi. Njalo ukupha kuyisipho nenhliziyo enhle sibusisiwe esiphayo kule samukelayo, kathi siphinde sibalayele nokuthi okwempilakahle yabo ukuze behlezi belomba igazi ngendlela ebalulekileyo kumele benzeni, kuziphatha kwabo, ukudla abakudlayo, kanti-ke kokokunye ukuze iy'nzuzo zakhona ukunikeza igazi ngeziphi. Andibana kube njalo yiphi imikhuhlane eyabe ihlelele ihlolisiswa okumele bayigweme ukwenzela ukuthi bangaze beyehluleka ukunikeza leli gazi. Kanti-ke kokokunye phezu kwenzuzo zegazi kuvele kubalulekile ukuthi sinakekelane ngendlela yokuvikela isizwe sethu ekutheni singaze saphethulizwa zindingeko zenhlelo ezingazingavikeleka ngokuthi igazi lemiliphile. Ilizwi liyafika balamukela ngendlela ezifanayo ezijiyeneyo, kangangokuba nje umfundisi kwathunyelwa lebhe sisazalwayo sesize simpunga namhlanje. Kodwa-ke ukuphenduka kwakhona abantu hhayi intamusiki khulu mhlokwami.
Umnumzana Sifundo Ngwenya uqoqa inhlelo zokupha igazi endaweni esezansi yeZimbabwe ephansi kwenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwenu olwe-live talk lapho esikhangela khona usuku okwaqala khona ukusakaza iStudio 7 ngesikhathi sileminyaka engamathumi amabili lowodwa isiqale ukusakaza kanye lokubola kwelanga okwenzakala khona lapha eMelika. Singakehlukanisi hlobo othi sikhangele ebeziqakathekile olivalelisayo mudabo kancube lisale.